Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami osithandekile emhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye Women Development Trust of Zimbabwe, ephathisa amantombazana akhulelweyo ngesikhathi se lockdown kanye lalawo asebelethile, iwakhuthaza ukuthi abuyele esikolo.
I-one-stop center isekwanda hospital, kodwa nathi njengenhlanganiso siyarefera abantu abalama-problem. Bathi bathole ama-nurse, bathole amapholisa, bathole lamagqwetha. Nxa esehlulekile kulapho esingamphelekezela khona ukuthi simkhuke ukuthi hayi ngena lapho ukhuluma udaba lwakho, ngoba abanye abantu bemakhaya ngithi uyakwazi ukuthi ama-ofisi bayawesaba. Kodwa-ke omama bamise sibafundise ukuthi i-ofisi ayibulali kokodani ulanda udaba lakho yakuthola umuntu. So abaningi bahambele efilini khuluma ngelalo omunye umama ngengamgama ngelizwe lapha, kodwa wahamba sibili umntana wahanjiswa ngamatisha wabizwa umzali kwakhulunyiswana. Noma indawo ingakapheli umfana sewabale, kodwa ngumntwana osebelethile kodwa indawo isemapholiseni.
Ye, okungaba yimbangela yokuthi abantwana bezithwale kakhulu kuyini khona ngapho? Kuyafanana lezinye izigaba zelizwe kumbe kulesinye isizathu?
Abantwana kusuke kwavukela into okuthiwa ukude i-gold canning, kwathiwa kule mali lapha lalapha. Abantwana ngenxa yokungenzilo abantu bahamba bonke abadala labancinyane kwayiwa khona le mgudeni. Ngibona ngani kulapho eyaphambaniseka khona.
Inhlanganiso yakho ibancedisa ngani abantwana?
Siyabanika imfundiso yokuthi ukuzithwala akuthi ukuthi kuphela kwempilo iyaqhubeka ngikhona nxanye izinto ingakaqali. Njalo umntwana lozelweyo uyafuna ukuphila, uyafuna ukulungiselela. So okudingakalayo ukuthi umntwana oyinkazana azivuthe, babuyele back ebuntwini, balalele futhi nemfundiso yabazali, baxwaye ukupho ukuhamba nje bevumela ukulala lalo. Bathi nxa bekwenza bakwazi kule njongo bani, ama-consequences kule mpumela ekuqineni engamnandi futhi emntwaneni ongafundanga, ongasebenziyo, enxa futhi ogcina ngugogo layo ongasebenziyo olupheleyo, kuyaletha ukuya la. Njalo siyabafundisa lokuthi kuzalwa umntu omncane kuyamlimaza emzimbeni, kanti lokuya emacwanzini labantu umntwana omncinyane kuyamlimaza emzimbeni. Le mikhuhlane minengi, yizo izinto esizama ukuthi sibancedise ngazo, sibabonise ngazo kulobuzima. Kodwa ngendlela yokuthi sise saqala ngabazali, abazali basela ukani siqina sihlangane kakhulu nabantwana sibe sibafu.
Manje-ke labo abangabafana
silohlelo kumbe phambilinyana sibe activity esifuna ukubiza abadala nabantwana ukuthi abantu abayazi into okuthiwa i-rap ukuthi kuyini nxa sinanzelela. Ungakhumbula kudala kwakule nto kuthiwa usibare ekwatini thini, abantu bangangakwazi okunye i-rap kuyadlalwa lobani bani, abantu bangangakwazi i-rap. So sile program esiyilungisileyo ukuthi sihlangane lamapholisa babafundise ukuthi okulungeleyo kulala lo muntu yilokho, okungalunganga kulala lo muntu yilokho. Kodwa lathi siyabafundisa ukuthi impilo yomntwana oyimpazana kumele ihlonishwe, ngoba abantu umntwana oyinkazana vele bazibonela nje ucansa, kulayinye into abayibonayo emntwaneni oyinkazana. So ukuthi umntwana oyinkazana yebo kambe ngomfazi, kodwa ule mpilo okumele ayiphile naye ulungele njengabasilisa ukuthi bagcinakale. And umlando wabantu bonke obaba abafana namankazana ukuthi sibahloniphe, sibancede kakhulu. Engxenye sibakhulumisana lamatisha especially ku-ECD ngapha ukuthi kungaba leli rumu yokuthi senawo abantwana abancinyane abazali bonabo balabantwana abanjani, sithitshane nini ukuthi hhayi ngelanga elinje labomama babakhanela bahlala labantwana, sikhulumisane laba abalisi babuye nina baze bamunyisa ngesikhathi esithize ngendlela iprogramu esizayilungisa ngayo nababalisi labazali. Sithi thina i-drop in center sikhangelela ukuthi engxenye sithandekile omunye umuntu angase angagcine sihawukele abancedise laba abazali ukuthi enxa kube leshelweni lokuthi bapheke banika abantwana ukuncinyana nje ukuthi onina besesikole labo nina bahlaliseke esikole.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Trust of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.